Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa umhlaba wonke ukuthi lo nyaka kuza kwenziwa ukhetho olubalekileyo kweleZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokunika uZulu amaphepha atshiyeneyo solusungule uhlelo lokusiza labo abanganelisi ukuthola amaphepha la aqakathekileyo. Amapholisa athi azajezisa abantu abazakwenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Abalandeli bebandla lezanu PF sebelisana kungakenziwa ukhetho oluzayo. Kuhlelo Zimbabwe Today axoxeni lamhla sixoxa ngokukhethwa kukaNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi akhokhele icele lakhe ele-MDCT njalo lokungezwani kubandla lezanu PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-primaries. Salethelela ezemidlalo. Ku-Livetalk lamhla sixoxa ngenhambo zabaphathintambo bakahulumende abathekelele eMelika leBhilitane bevuselela ubudlelwano bamazwe la leZimbabwe. Thumelani imilayezelani kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.